Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 27 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni okhangelele ukugcitshwa lamhlanje obucubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa we-Feed Africa Summit.
Izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu, sebe sezingene eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi.
Udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela i-delimitation lungabe lwaqutshwa ngobungilimbana na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampidi?
So kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission, kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemla i-polarization ngaphambilini.
Uhulumende uthi inkampani elamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyangena engozini ngemva kokuxotshana lenye ibhasi kwabhubha ukondakita isingabuyela emgwaqweni.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke lanxa bekhulumisene, kodwa bake babayekele ukwenzela ukuthi babe yisifundo lakwabanye abenza umsebenzi ofana nayo.
Ukuxotshwa kwamantombazana ayisitshiyangalombili esikolo seDominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa esebenzisa izidakamizwa sokuphehle imbono etshiyeneyo. Njalo umsakazo weStudio 7 lamhlanje wenelisa iminyaka elitshumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni okhangelelwe ukugcitshwa lamhlanje eDakar kuKenya ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa we-Feed Africa Summit, lapho abavumelane ukusebenza ndawonye ukuthuthukisa inhlelo zamazwe abo ezokulima. Ngemva kwalomhlangano umongameli Ruto utshele intatheli izindaba ukuba umongameli Mnangagwa umnquse ukuthi aze emhlanganweni wokutshala imali ngomnyaka ozayo, lapho okuzahlangana osomabhizimusi beKenya labeZimbabwe. Asizweni amazwi kamongameli Ruto ekhuluma le ntatheli izindaba.
We can come along with the Kenyan investors, people who can invest in the space of horticulture, in the space of agro-processing and value addition and the whole space. And hopefully we can share experience, what we can learn from Zimbabwe, what Zimbabwe can learn from Kenya, and how we can bring the private sector players into that space where they can do their stuff together, both as Zimbabweans, as Kenyans, and as Africans.
Lawo-ke ngamazwi kamongameli William Ruto weKenya. Ukuhlaziya lolu daba kanye lomhlangano kamongameli Mnangagwa lebhanga le-African Development Bank, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa ngithi ngiyananzelela, ngibona ngani izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu, sebe sezingene eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi. Ekuthini iKenya i-agriculture yabo iphethwe ngama-small scale farmers. Singathi almost 75% of all agricultural output yaseKenya idlula ezandleni zama-small scale farmers. Ngakho ke inhlelo ezizanywayo eZimbabwe zokuthi sigcoqele kumbe zingenise uzulu wonke ukuthi abe ku-agriculture zingathola usizo kakhulu nga kungangena amabhizinisi kumbe ama-investor avela kwele Kenya. Kodwa ke endaweni ezifana le lokugcinwa kwenkomo ikakhulu inkomo zenyama embona ngani hayi kunenge abe Kenya abangakufunda kithi ngoba thina uhlelo lwethu lwenkomo kayisilo lolo esingathi ngama pastoralist ukuthi inkomo zihlala nje zisemadlelweni kuhlala kudingwa amadlelo kusenjalo kule mhlobo yenkomo elapha eKenya engibona ngani ingasincedisa lathi kakhulu ngoba inkomo zakhona ziyamelana le drought kakhulu zikhula kuhle i-dairy farming yeKenya ilabalimi abayidlula emillion and ungathi abananzelela ngabantu abasenginkomo maybe 2, 3, 5 kodwa yibona abakhiqiza uchago lonke nje leKenya. So mbona ngani kungaba losizo olukhulu and kunganceda njalo amazwe omabili.
Umhlangano wakhe lePangale African Development Bank ungaphathisa yini?
Ngibona ngani bathi abadala nxa bekhuluma bathi ukonakale ngomlomo kuyalungiswa njalo ngomlomo. Nxa sithi siyananzelela uhlupho lwezikwelete ezikahulumende waseZimbabwe luhlupho engibona ngani ludonsela ilizwe lakithi emuva kakhulu. Nxa ngingakuphumzekeliso ngendaba yokuthi silezikwelete le World Bank le IMF kasivunyelwa thina ukuthi sithole you know ama direct funding projects from those institutions and nxa ngifuna ukuthi maybe ngiphe futhi omunye umzekelo uzananzelo lokuthi lapha eKenya uhulumende weKenya just for agriculture alone uthola almost $750 million from the World Bank egoqela indaba ze digital agriculture and so forth. So kuqakathekile ukuthi izikolodo esilazo njengelizwe leZimbabwe kube lendlela yokuthi sizehlise njalo sizibhadale ziphele.
Hello ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi yecubungula ezokulima obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 eseNairobi eKenya.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendaba zokhetho, namhlanje sibamba udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela i-delimitation ukuthi lungabe lwaqutshwa ngobungilimbane na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampisi. Amalunga amabandla phose wonke abalisa lezanu PF ayisola indlela okwamanyaniswa ngayo ezinye izigaba zokuvotela. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana. Abezanu PF bayakhalakhala, bayacabangelana, bayasolelana, bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Abe TPC labo bayakhalakhala, abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe. Sasithi eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kuthi ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompembe angabafeki kakhulu amabandla ngoba manje sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqile lokuqilibezela omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe liqilibezelwe. So kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization. So ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esiNdebele sithi polarization uyasihlala usolwa nje njalo nje ngoba omunye nomunye ufise ukuthi ngabe iZeki ibidonsele ingubo lapha yena alele khona kodwa iZeki kayisenzanga njalo. So yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye nomunye ebona ngazana ukuthiwa uqilebezelo.
Ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation
lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugcilibezelwe na kukhetho oluzayo kumbe kwenziwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakhala abe TPC bakhalakhala lalabana labo bakhalakhala lengcwethi lazo ziyakhalakhala kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawo maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi kumbe kuhlangothi olulodwa ngamaphutha angezanga ayenziwe mhlawumbe ukuthi twese ukuthi icapacity ukuswelakala kwecapacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu bezimbabwe electoral commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo bebhoda bekhekheleza bebengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituents abengasaphumi so basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani lama-constituents ethu asale elishumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo alubana ebulawayo isibele isila ama-constituency angu-10 kumbe angu-9 so khonolokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye nomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkosi. Asambeni madoda siyovota.
Umphathi ntambo obona ngogatsha lwezokuthwala abantu lempahla umnumzana Felix Mona izolo wazise ukubana inkampani lamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyayimiswe umsebenzi ndawonye leRimbi Travel and Tours Private Limited ngemva kwengozi eyehlakalayo emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East isingabuyisela amabhasi ayo emgwaqweni. Amabhasi la ayimiswe okwesikhatshana ukuthwala abantu ngeviki edluleyo. Kulomfanekiso wevidiyo owabonakala enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amankampani la exotshana ngesiqubu esethusayo encintisana kwaze kwenzakala lingozi. Umnumzana Mona uthe inkampani yeZebra Kiss isitshengisele ukuthi izalandela iziqondiso zikahulumende yikho isivunyelwe njalo ukusebenza. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwaleli lizwe wesinye isikhathi uyahleka endaweni yokuthi mhlawumbe ukhale uhlengezele izinyembezi. Lokhu kokubonisa kahle sibili ukuthi ilizwe leli umthetho ususephulwa nje akwaloku ephula ukuthuka nje abantu bawuthukathuke bawuphosele khatshana le. Kambe into eyenzakale izolo nanko ibhasi eyakuthiwa yaqeda abantu bamabhasi aqeda abantu ngenxa yokwephulwa kwemithetho kwathiwa hhayi abasavunyelwa ukusebenza dudu hhayi sebebuyela emsebenzini hayi bo umthetho kawufuni njalo.
Ngombono wakho Mkandlabe kufanele uhulumende enzeni ngoba lapha sikhuluma ngempilo zabantu.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke. Lanxa bekhulumisene kodwa bake babayiyekele ukwenzela ukuba beyisifundo labanye abenza umsebenzi ofana nayo. Ngake ngatsho khona bangathi umthetho lapha sokwampunza idlemini. Ngubani ozathobela umthetho nxa ekwazi ukuthi angawephula ekuseni emini usebuyiselwe ilungelo lakhe lelo le phule useni ngokubulala abantu hayi uyadlalwa la uhulumende lo yikho engasela sithunzi yikho labantu bengasamthembi bengasakholwa into ayikhulumayo ngumajike eduze lunwabu gaqedakali ungathi ngumtshayelo wemota othi nxa ehamba adi hayi senginijikela esandleni sokunxele etshengisa ilambi lakhona loku kodwa imota ikhanya isiya esandleni sokudla yikho abakwenza kuyadlalwa la kudlalwa ngempilo zabantu umthetho kawusekho kumele izinto lezi zikhangelisiswe yizo izinto ezenza umangalo ukuthi kade la madoda labomama nxa bevuke ekuseni besithi beya emsebenzini wokukhokhela ilizwe babe besiyadingani besiyakwenza amanyala anje hayi lokhu yikwehluleka akukho kwehluleka owedlula lokhu ilizwe leli hayi libuswa zinyoni.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe obexoxa icingweni lo gainer kumete site we studio 7 eseGwanda. Kusenjalo amabhasi enkampani yeRimbi Travel and Tours wona alokho emisiwe ukuhamba emgwaqweni. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo omnumzana Mona etshela intathelo izindaba izolo ngaphandle komhlangano oqutshwe eHarare okulimukisa uZulu ngengozi zomgwaqo oweRoad Safety indaba.
Umsakazo weStudio 7 namhlanje wenelise iminyaka engamachumi amabili 20 years wasungulwa. iStudio 7 yasungulwa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ka-2003. Ngalokho siyalinxusa ukuthi lisithumele ama-audio kumbe ama-video lembiko yenu ephathelane laleli langa esizayisakaza lamuhla lakusasa.
Yawuqhabisa na umsebenzi wethu. Inombolo zethu WhatsApp zithi
+1 202 465 0318. Ukuxotshwa kwamankazana ayisitshiyangalombili 8 akade eqhuba izifundo zika Form 6 esikolo seDominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa besebenzisa izidakamizwa sokuphehla imbono etshiyeneyo inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isithi umlayo kahulumende ovimba ukutshaywa kwabantwana besikolo yiwo obangela ukuthi babe ngamahlongandlebe. Umphathi isikolo weDominican okuyisikolo samaKatolika uSister Kutsai Mature ulobele abazali incwadi kule viki ebazisa ukuthi abafundi laba babesebenzisa ukudakayo angakubethanga ngegama beze betheleke enyanga kumaviki amabili edluleyo. Abantwana laba basebemiswe ukuza esikolo iziphathamandla zisaphenya loludaba. Kodwa uMutsure uthe sebexotshwe kokuphela ngemva kokufunywana belamacala. Ukhuthaze abazali babantwana laba ukuthi babadingele usizo lwenhlelo ezingabaphathisa ukuthi bachiyane lokudakayo. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana le-cocaine, crystal meth, insangu kanye lotshwala kubika sokubhahile kakhulu eZimbabwe ngitsho lasezikolo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukuthi ke sisuke ezikolweni sibuye kulolu daba lwamavuzu parties asebhahlile indawo yonke le. Singakukhangela kwinto lokhuyana kuqala abantu sathi siyakhuluma ngakho sikhangelele ukuthi isandla somthetho sizangenela sakubona sikutshaya indiva. Ngokunjalo abantwana labana sebesukile kumavuzu parties sebengene lakho kwinto lokhuyana sokuyimpilo yabo sebeze bekuthatha beze bekufaka ezikolweni. Kodwa singabuyela emuva nxa sesifuna ukukubhinga kakhulu siza kuthola ukuthi abantwana bonaka abaningi bangkhona bahlala bebodwa okuyinkinga eyalethwa indlela ilizwe lethu libuswa ngayo ukuthi abazali sebethiya ilizwe lesiyadinga imisebenzi khathana abantwana yiba sebengabanikazi bemizi yiba sebezenzela umthetho yiba sebezitshayela umthetho yiba sebezinikeza amandla konke okunye abakwenzayo bakwenza ngoba besithi thina abazali bethu bale mali ngokukhulu okukhona isimo somnotho esasidalelwa indlela uhulumende asiphethe ngayo ibe sesisilethela izindaba ezinhle.
Lungaqedwa njani udubo lolu ezikolo moya?
Izikolo zilo mlando omkhulu kakhulu. Okwakuqala uhulumende esebenzisa impumela eyaphumayo kuma-consultations akhe bakhipha i-corporal punishment. Bathi sebekhiphe i-corporal punishment babuya ama-organizations amaningi afika anikeza abantwana ama-rights kodwa asekhohlwa ukubanikeza ama-responsibilities. Ngibone ngani umlando osumkhulu osukhona ezikolweni ukuthi zizame ukunikeza abantwana ama-responsibilities ahamba lama-rights abo ukuze bananzelele ukuthi lokho engikwenzayo kuhambisana njani nesisekelo sombuso lomthetho welizwe. Ngoba kakhulu kakhulu kathesa ingane zikhuluma ngama-rights sikhuluma ukuthi thina sisatshaba thina sizakhuzwa kukanti ama-responsibilities ayamkhumbuza umntwana ukubamba umthetho.
Ngamanye amazwi moyo uthi kungaba yinto enhle ukuthi ababalisi bavunyelwe njalo ukuthi abantwana
luvele uswazi lungumuthi emntwaneni le bhayibhili liyakhuluma ngakho kodwa ke thina ngokuthanda ukulandela izinto esingazaziyo ukuthi ziyangaphi zivele kumbe zivela kuphi sesakulahle kuyisintu kwethu ngoba isintu sitya kugobola ingaqondiswa. Uswazi luvele lungumuthi emntwaneni.
Ngaphandle koswazi akukho okunye okungenziwa mhlawumbe okungaphathisa.
Ngike ngatsho phambilini ukuthi inhlanganiso lezi ezibuyayo zizofundisa abantwana ngama-rights zigxila kakhulu kuma-rights engane ziyekele ukuthi zibanikeze imlando okumele bazilandele ukuze bihambisane lama-rights abo. Engizama ukukugcizelela lapha yokuthi ingane zethu sezanikezwa kuphela ukuthi zilama-rights but azilamlando echazayo ukuthi ilungelo leli lihamba lo mlando lo ilungelo leli lihamba lo mlando lo. Bese kubuya futhi ababalisi nezikolo kumele banikezwe amandla okuthi babisele ingane kuzinga elikibo lanxake namalungelo yona lawo kuthiwakalawo kodwa babekwazi umuntu omdala babekwazi umthetho bawesabe njalo umthetho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi kulujaha obotshiweyo ngemva kokwetheswa amacala okudlwengulwa amantombazana aleminyaka ephansi kwechumi lanhlanu ayithobaminembili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi sokulweke sabela ukuthi igciwane le-coronavirus seliqalile njalo ukumemetheka elizweni okubangele ukuthi abantu abayithobaminwemunye babulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki yonale eyodwa. Kesizwe ke imbono yenu lina balaleli bethu.
Studio 7 ndinjani? Hayi thina siyaphila. Hayi siyazizwa indaba ezimlandele isilethela zona. Eyi basizwisa ubuhlungu othuma laba mabelo bevumele izani kanje. Besikhulumela izani kanjani right beyipolitshele inkulumo ngani yona yenza into ezinhle. Kodwa isihlukumeza empilweni. Thina vele abantu besindebeleni hayi iZimbabwe lapho mina ngakho abasithwali senzini. Asiyazi ukuthi bona bakubona kukuhle naho no. Hayi lo amaphoyisa kuthiwa ngubani unyaphola. Ma namhla kuyafonelwa yena sothi sayise ukuthi kabambe ifoni every day kuzabe edakatholakali sothi sodwa vele ngoba naye siwadlalezana makuthiwa amapholisa amotshile abopha abantu abarong bakhulumelayo bethole information ukuthi kuhambe njani uhlubone kuthiwa kabambe ifoni sikoti sothi sodwa
ana studio 7 mina nginastori nje esiningi kodwa isicelo sami botunga khonapho labo Chris Gande ake nisibuzele noma bokuthiwa ngumachazi bana esikolo sethu se primary enkayi esikhobokhobo primary asazini qobe mana unyawo khonapho sifuzele nje simple ubani uyasazi ubana isecondary yakhona esefaitiye ukhanyeni secondary inamateacher kumbe hayi sicela lisifuzele siyacela 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 abantu abasabalela bakwazi primary kwakhona kwaficakala kuphila kuyabhidlika angiboni mina phela kubana kule nto engaficakala iphile kodwa idingeke kanjani ngiyabonga
saphinde ngingastudio 7 saqhubeka kuseyi-audio eyi-1 ngithi mina abantu bakithi asizameni ukubambana whether from Mashonaland Ndebeleland Vendaland Tongaland Lamtriland all over Zimbabwe asibambane asiyekeni ukwenza le nto le yenziwa ngamanye ama-parties political parties uzuzithi ukuthi hey omkhondisi hey watho kwatima oh thina kwamthwakazi yena leyo nto yenaleyo yibulala ilizwe because omunye umuntu ongasapoti izano mhlawumbe ephuma emashonale ozovele angakusapoti wena ngoba uyakubona ukuthi tribal why lingela mandate e-right ma-political parties ama-opposition special liba ne-mandate yokuthi libambane not i-mandate yokuthi libandlululane that one is useless iphathe ne-mandate e-right izaphu izano PF inikeza izaphu umbuso finish and clear because izaphu iyakhulalelisa amagorilla ayehoti amagorilla ezaphu ungaya kuphi nakuphi that's why babhala unkomo kwathiwa khona Father Zimbabwe why bengabhalanga ukuthi Father Zimbabwe besitsho umgaka asikhulumeni amaqiniso into yonke umbuso yini awubuyele kuzaphu yonke into yasezimbabwe izolunga izano ayiphiwanga lo mbuso umbuso lo wawuphiwa izaphu national not ematebeleland kuphela but ngikhuluma ngo-national umuntu o-understanda ipolitiki engiyikhulumayo mina eyami ne-monday abanikeza izaphu sikhinda futhi yena lento
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle esilithanda kakhulu elisikhiphela indaba zijiza noma zinjalo sithi philani lihlale liphilile siyalithanda kakhulu basakazi bethu ngithi ngendlulise nje okuncane lapha basakazi bami nendaba kababa lo uNdebele baba Ndebele ake ngibuze kathi inkinga yakho lo mqondisi moyo we-MRP inkuyini uzomkhulume kabi kangaka thina singakhulumi ngama-president ako kabi inkinga yenza ukukhulume kabi kangaka umqondisi yini ngoba lo muntu akahlali kuwe akahlali emzini wakho kodwa wena ngendlela njalo nenhlezi inkuzi ukhuluma kabi ngomqondisi moyo thina nje amalunge e-MRP asikuthandi lokuthi uhlale ukhuluma kabi ngo-president wethu wena uma ungabe unenkinga laye zihlalele nje ithule ubheke okwakho okukhangeleyo that sizabheka upresident wethu okuthi kuyenzakalani angeke uzwe nje sikhuluma upresident wakasazi kumbe mnankakwa kumbe uchamisa asingeni ndawo thina lapho sicela nje baba ukuzama ukuhlonipha kancane uyeke ukukhuluma kabi ngopresident wethu siyakuhlonipha mntu omdala asifuni ukuze sigcine sesikhuluma kabi sisakucela ngomusa wenkosi awuzame baba ukuthi uyehle kancane ungakhulumi kabi ngopresident we-MRP siyabonga
ndiyavuka njalo ma bahlabezula kithi mina ke ngiphawule nje kancane bafowethu nini elifuna ukuba ngabaholi leli lizwe libuswa ngamasiko uma ungalandela amasiko akuleli lizwe ngibona ngani uyabutshaya indlovu ngempama khambani lapho kulabadala khona phandle liyehlala labadala phandle bona bogogo okhulu bona laba lisondele kakhulu yibo lizabona liphumelela kodwa ngaphandle kwalokho leli lizwe madoda libuswa ngamasiko ongalandela amasiko kuleli lizwe awungeke uyenze lutho lokho ifundo kayisiyo ebusa ilizwe leli lizwe ungalibusa ngesikolo uzahlala utshana nezihlala buya ongene emasikweni uyenze imidlalo awugogo bagide kukhala izingungu uzezwa yonke into ibuyela noma sekulobudlangudlangu obungakanani kodwa uma umuntu ohlala ohlakaniphileyo ngena esikweni uzabona leli lizwe ulibusa ngoba ilizwe labokhokho leli. Ngizama ukuthi ngiphawule nje enye into abantu abanganika bayazi, isikolo ayisisho esingabusa leli lizwe bafowethu. Lelo iqiniso elihle. Okhulumayo lapha ngufamona lapha, ngikhulu ufamona so eward 5 lapha. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Yikho ke lapha ukuphelela khona indaba zethu zalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi iStudio 7 yenelise iminyaka engamachumi amabili, 20 years yasungulwa. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Nxa lifuna ukulalela ezinye indaba lingalalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elijukela.